Mahlabe Zulu simchayeli hlombe umqondo obanzi magonya ngokukhuluma izinto eziliqiniso lokucubungula kwakhe ukuthi kuyini okwenza lezinsuku sokungani ukumila kwamakhowa esidulwini laba abasebeveza amabandla amatsha sephelile ama elections bayahamba bayeforma organization okuthiwa iPollard lapho abazagcina sebephikisa labo ababe betshontshelwe. Okwamanje silabanye silenye iparty lapha layo esivukile esisebenzisa ukugcigcizwa kwe-MDC Alliance esithi CCC, Citizens Convergence for Change. Sebegijimile labo bahle batshela bathi yilo igama abazayisebenzisa. Lokho kutshengisa ukuthi sibili ngama-CIO labantu bezanu abazama ukuvimba indlela zonke lapho ababona ukuthi MDC Alliance izakwenza. Kunganani sithi asihlale sichephele siqhaphele ngoba vele siyakwazi ukuthi inyosi ezilumayo zehlisile. Abantu bonke sesibakhangelile bonke ababindana lo Advocate Chamisa ngabantu abanengi abasebenzela uhulumende siqala ngeZANU-PF kubuya amanye amapholisa kubuya amanye amasosha hatshi ukuthi bonke lamapholisa wonke iningi yamasosha lamapholisa hathi sebebonile iqiniso kodwa into emangalisayo ukuthi wonke umuntu ovukayo uvuka esithi iMDC Alliance ayilunganga. Kungani beyizonda ngoba imele izifiso zabantu. Ngalokho Mahlabe Zulu singachitha isikhathi siphikisana nalabo abantu thina sizababizela kuground. Iground yethu phela yiyo ukuvota. Uma besithi bangaluza baza kuya kuPollard. Hayi iPollard vele iyabe ingekho leZANU-PF vele siyayithanyela. Yikuvalelisa kwayo lonyaka ngoba sesifunde okunengi ukuthi abantu bafanele babambane bazilwelwe ngenxa yokuthi yibo abathwele nzima.